Udaba lokukhetha amajura ludaba olu engingathi luhlukanisa abantu abaningi kakhulu ngoba okokuqala ngumlungu wabulala umuntu omnyama okwesibili lipholisa so into zakhona zona lezo zenza ukuthi abantu abaningi badonse ngendlela ezihlukeneyo kodwa ekutholeni ijura ngibona ngathi bazothwala kanzima ngoba idaba le yagcwala umhlaba wonke lele ngoba almost every day usithi ungatheni i-TV on ubona kusenzakala ngama-protest ade senziwa ngama-Black Lives Matter and kulawa ama-protest babe behlabela besithi say his name George Floyd say his name George Floyd so wonke umuntu obukela i-TV and balutshana abantu abangabukela i-TV kulamalanga uyalwazi udaba luka-George Floyd so I think kuzomele basebenzise enye indlela yokukhetha amajura ngoba kuzohlupha kakhulu ngizwe kuthiwa sebathola abathathu njengayizolo kodwa ukuthi bazothola abanye laba abayisishiyangalolunye ukuthi babe yi-12 kuzohlupha kancane ma kuyukuthi baqhubekela phambili nge-criteria naleyo ukuthi kube ngumuntu ongaziyo ngecala leli or ongaziyo ngodaba lolu luka-George Floyd ngoba ludaba olwagcwala umhlaba wonke jikelele lamazwe wonke nje ngikhuluma kanje nje labantu ekhaya eZimbabwe bayakwazi ngo-George Floyd so even bangaze badinga ijura ngaphandle kwe-America angiboni ukuthi bazoyithola.
Ungathi kulobufakazi yini obungenza umsolwa afunyane elecala?
Ubufakazi obukhona buqine kakhulu ngoba kule video la akusiwo lokuyana okuthiwa ubufakazi bokuthi inzwabathi into eyenzakala ibonakala ibroadcastwa live isenzakala so kunzima ukuthi abathethi icala leli ba-ignore the fact yokuthi le nto yenzakala phambi kwabantu bonke beyibukele kuvideo also ma uthi uyakhangelisisa futhi indaba yakhona ungazibuza ukuthi okay ma kuwukuthi umuntu lo wayengelacala why waxotshwa umsebenzi why i-department yepolice eMinnesota yabona kubalulekile ukuthi umuntu loaxotshe umsebenzi ngoba bayazi ukuthi into ayenzayo le licala so I think wonke umuntu obelieva kujustice ukhangelela ukuthi ipolisa leli litholakale lilecala njalo futhi kumele ligwetshwe ngendlela ezothokozisa abantu kungaphombi ukuba yilokhuyana nje okokuthi anikeze isigwebo esincane just nje ukuphiza abantu kodwa kumele isigwebo esitshengisa ukuthi sokunotshintsho ngendlela abantu abakhangela ngakhona indaba ze-racism le-discrimination ngoba clearly kwakule-racism laphana eyenzakalayo the way ababulala ngakhona u-George Floyd so yes mina ngibona ungathi uzogwetshwa lo muntu and uzoba yisizekeliso kwamanye amapholisa labanye abantu abalengqondo zobu-racism zobandlululo ukuthi hhayi umthetho awumvumeli lokho and if ungabanjwa wenza into efana laleyo uzogwetshwa.